ningali tshona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Gobe namhla sixoxa ngosuku lweIndependence Day kuhlelo silo ahliphunye olwela ilungelo likaZulu kanye lwaadmaya masikati okugatsha lwabatsha lebandla leZANU-PF sizaqala ngokuzokuthi uAshley uzatheni ngokuqakatheka kwalolu suku kwabasakhulayo ephunye ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngokuqakatheka kwalolu suku
Ngiyabonga ukuba phakathi kohlelo lolu Independence Day iqakathekile kithi ngoba lulusuku olusikhumbuza ama-sacrifices ayenzwa ngabantu and lulusuku esicabanga khona ukuba singazinikela ukwenza into siyakwanisa ukunqoka
siyezwa abanye abontanga besithi akukho kokuthakazelela bathi basancindezelwa ukubona njani lokho
kuliqiniso ukuthi eZimbabwe kulokuncindezelelwa khathi singakhangela ama-courts kugcwele ama-political prisoners abazama ukukhuluma okubi okwenziwa ihulumende kodwa uhulumende kakho open ukuthi alalele ahambisane lama-citizens siyabona ama-cases abomakombolelo aruzivishe indaba esitshengisa ukuncindezelelwa
ubona ngani uhulumende kamongameli Mnangagwa uyasebenza gadalala na ukuthuthukisa intsha elizweni
ukukhuluma kulula kulokuyenza siyezwa ukukhulunywa ngumongameli kodwa kumele sibe lesikhathi sokuzibuza ukuthi yikho yini okufunwa ngabantu yikho yini okufunwa ngama-youth ukuthi kube le bhenki yabo ngoba ama-youth afuna into ezibambekayo abazitholayo mihla ngemihla afuna imisebenzi bekwanisa ukuthola nje impilo enhle kwelabo ilizwe so kule singakuthi ama-misplaced priorities
hayi siyabonga phunye ngokungena kuhlelo Zulukandaba asizweni ukuthi u-admire masikati uthini ngalolu daba admire tshela uZulu umbono wakho ngalolu daba
okay hayi ngiyabonga ngiyathanda ukuthi lebhibhibhidethu iZimbabwe usuku loluqhakatheke kakhulu ngoba lwasipha ithuba lokuthi sikwanise ukuthi sizibuse njengabantwana beZimbabwe and kwabasakhulayo mbona ngantu uqhakatheke kakhulu ngenxa yokuthi uyasinika futhi ithuba ukuthi singene kwezombangazo ngoba nje igrawundi yankhona liyabe lingekho lebo but siyanazelela ukuthi bakhona nje abasakhulayo abakhona nabo nafana kwezombangazo ngoba nje kuthi bekhulumele kulalokho sikhonapho nje nzananzelela futhi ukuthi kulamathuba amaningi avulekayo ngosuku lolu nzananzelela ukuthi abantu bakwazi ukuthi bavote basebenze abontanga baye esikolu
siyezwa enye intsha isithi bona basancindezelwa ukubona njani lokho
ya umbono wabo uyakunjalo angithi but esifanele sikunanzelele ukuthi amazwi onke ale ndlela yokuthi baphatha njani uhulumende wabo angithi lokhu kuya ngokuthi izinto sizibona ngaluphi uhlukumbe ngawuphi umbono singakhangela kithi kakhulu ndaba ngizananzelela ukuthi vele kwezombangazo thina singathi sebe sifake kuma-sidelines ngenxa yokuthi kukhona mibhitho esingakutshelwa kumbe kuyabe senzakala izinto kwezinye indawo thina sibe singazazi kumbe ezinye izinto yenzakala kudala seziphendekwa kathesi ukuthi wena njengontanga ufike undlini kumbe ungenele into enyemelana kuyabazia so ngibona ngathi abantu abaningi besithi uhulumente but mina ngokubona kwami njangokushisa kwami ukubhide yithi so xa uhulumente eyithi sinento kumele sizilungise izinto but izinto azilungiswa ngokuthi singene emgwaqweni sasukukuhlabela cha izinto angithi but zilungiswa ukuthi singene endleleni ngombangazo sihambe kathi khona fana ukuthiwa kuse-parliament elungisa imithetho izabe isiseza thina njengabontanga akuntanga ngiyithoka kathesi abaningonzana ngene kwezombangazo ukuthi akusibhadali imali yethu
hayi Zulukandaba sithanda ukubonga u-admire masikati kanye lo-Ashley Phunye ngokungena kuhlelo sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje olevalulisayo ngenjabulo igama lami nguMike Gobe happy independence day bye bye